So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye oyahlulela udaba lwakhe lokungena kukhetho icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo.
Umhlonitshwa uMaphosa le-crew yakhe labantu abayi-10 bathe bona bazuswe ubuhlungu ukuthi babone ukuthi umongameli ukwazile ukuzibhadalela kodwa wehluleka ukubhadalela ama-candidates.
Obengumkhokheli wesonto yezayoja umfundisi Ezekiel Gudi usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abanye bathi kabavumelani lalesi sinqumo.
Kuyahlupha kakhulu, kudala abanye bethu sathi kakutshintshwe indlela okukhethwa ngakhona amaqhawe, kususwe ebandleni leZANU-PF, kususwe emabandleni ezombusazwe.
Ikhansili yakoBulawayo ithi isiyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho ngokungekho emthethweni ku-5 Avenue bengabebandla leZANU-PF.
Baba nemhlangano eminingi mina mathupha loba kutwana wazama banethula ngoba bamtshele uCharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishono uCharuka ukuthi awuya kuzotora furawazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe lokuncintisa kukhetho icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo. UKasukuwere uhambise amaphepha emthethwandaba izolo ekhalaza ngokuthi umahluleli uJustice David Mangoda uphiwe indlu nguhulumende mhlazi ku-7 kuyona le inyanga ngelanga ezathonisa udaba lukaKasukuwere lokuthi ancintise na kukhetho kumbe hatshi. UMangoda wanquma ukuba uza kupha isinqumo ngeviki ezayo. UKasukuwere uthe nxa uMangoda engaphikisa ukuthi waphiwa indlu ulakho ukwethula ubufakazi ngoba elabo. Lokhu kwenzakala sokulabaningi abathi uKasukuwere engangena kukhetho ulakho ukucupha amavoti kamongameli Emmerson Mnangagwa okungabangela ukuthi kube lokhetho lwesibili i-runoff kumbe anqotshwe uMnangagwa nguJamisa. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena ubona kuyowela ngapi induku loxakuxaku.
Ku-presidential lana umncintiswano lo phakathi kwabantu ababili ngubaba umongameli u-Emmerson Mnangagwa nomfowethu uChamisa. Ukhetho lokubona abantu bababili. As for uKasukuwere, ubaba uKasukuwere uyeza nje yena if ngabe bengikwazi ukuthi ngixhumane noChamisa bengizomu-advisor ukuthi hayi yenza konke ongabe akwenelisa ukuthi umake sure ukuthi uKasukuwere ukhona ekhethweni ngoba uzomsiza phela uzosiza ukuthi amavoti amaningi alaba kade ngaya maybe kuzanu abe sehlela ngapha kukhasiwe funa ngomusa wenkosi bese thola ichance aphumelele aye ku-50+1. Kodwa mina ngombono wami ngokukhangela nje ezepolitiki la kuleli lizwe ngikhangela lokho kwenzeka ngo-2018 ngikhangela lo nto kwenzeka ngo-2017 ngikhangele le nto ezenzekileyo manje nge-nomination lama-campaigns la ayenzakalayo ngiyibona ingathi yona le i-situation esibhekane nelayo manje izofana leka 2018 kuzophuma ngo 2018 ngaphandle le eka Khasikwere ingasebenza. experience ingasebenza maybe singagcina sisika ku run off kodwa bangamvalela phandle forever ah sizoba lenkinga yikho ngithi uChamisa ngabe uyenelisa I make sure ukuthi uya supporta indaba kaKhasikwe ukuthi aqhubeke run ngoba uyabe zomsiza kakhulu kweza amabandla izophuma izandla ngenxa yokuthi uyabona izinkinga ezikhona amabandla akwaziyo ukufilter throughout the country angu 2 izano le MTC la amanye amabandla ahlulekile ahluleke okubuhlungu kubuhlungu kakhulu amanye ngiyawazwisisa ngoba vele ayi challenge indaba ye 1000 per MP but amanye afana labo MTC ibandla lami akubuhlungu ngoba sama lapha sathi sayisupport 1000 so kufikile isikhathi manje sokwehlula so why izano izophuma ungabheka i triple C kobulawayo base court manje ingathi inkantolo kumele irule ukuthi i 12 liyana ya register ngesikhathi or after isikhathi angazi ke asilinde ujudge uzokhupha i judgment yakhe ukuthi kuhamba kanjani bangayikhupha liyana i 12 liyana uyahlubone la so kulenkinga liyana indaba yama double candidates sibonile ku 2018 ukuthi especially kobulawayo south i triple C ngalesikhathi yang MDC alliance yaluza ibulawayo south ngenxa lokho
sibone ibandla lenu ele MDCT amalunga abalisa isikhulumeli beqeqebuka bese yakuzana uPF kanti kungakwenzakalani ebandleni
ngiyabonga umsakazi bengiduzo ngixolela ungangibuzi ngalo mbuzo kodwa ngoba usufikile ngiuphendule ay angazi sibili okunye angeke ngikukhulume ngoba ngithi ezinye izinto ziyabe zi privileged into engabe ngizithole ngeposition engilayo and angiphiwa ngimvume ukuthi ngikhulume kodwa ngokubona kwami nje lento ezikhulunyiweyo uzobona ukuthi abahlanganisa umhlonitshwa uMaphosa le crew yakhe labana abayi 10 bathe bona bazuswe ukuhlungu ukuthi babone ukuthi uMongameli ukwazini ukuzibhadalela kodwa wehle ukubhadalela ama candidates uWitness Dube uthe na se reche isili akasakwazi ukuthi engenza kanjani I think ibandla kuyamele izinike isikhathi ukuthi lithi lime phambi kwesibuko sibili lizibuke kahle ukuthi kanti yini yahamba wrong ayisikho lokho okukhangelelwe ngabantu ende kwenzeka ngesikhathi esibi abantu bekhangelane lokhetho kodwa ngiyathemba ukuthi yibo abavunyelwe ukuthi bakhulume on behalf of ibandla
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula izombusazo obekhuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Obe ngumkhokheli wesonto yezayoja umfundisi Ezekiel Guti usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emerson Mnangagwa lokhu kwaziswe ngosaphethe isikhundla somqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira eloba ekhasini lakhe leTwitter izolo ugudi ubhubhe kunsukwana ezedluleyo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu kodwa bakhona abasola isicoco esiphiwe ugudi ngoba wake wazisa uZulu ukuthi wayengafuni ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwakungamelanga asuke embusweni lanxa abanye babesithi usehlulekile ukubusa ngaleso sikhathi. Uguti wathi kumele uMgabe abuse aze ayekufa ngoba kulilungelo lakhe. Uguti waphiwa umhlabathi wokwakha ikolishi eBindura ngumgabe lanxa ikhansili yalelo dolobho yathi akukho emthethweni. Sibuze ucubungula izombusazo womnumzana efidlela Ncube ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lanxa mhlambe ngake abe ngumuntu omuhle kubo bonke abantu amukeleke kubo bonke abantu umsebenzi wakhe kusuka lemuva wobufundisi. Ubufanele ukuthi umuphe ilungelo lokuthi ahlonishwe ngendlela le okukhulunywa ngayo ukuthi uhlonishiwe. Kodwa ngendlela osekusetshenziswa ngakho ukuhlonipha abantu lokuthi kugcina kuhlonishwa abantu abangafanelanga bahlonishwe kwenza ukuthi lesi sicoco lokho kuhlonishwa kungabi lesi sinto lesabantu akade bekhangelela ukuthi singaba khona. Kodwa abantu ababe benze njengaye bebelesikhathi eside njengaye besemsebenzini noma yuphi umsebenzi kungakhathaleki ukuthi uphi lowo msebenzi kumele babe ngabantu abamukelekile ukuthi bahlonitshwe. Ngabe ngolinde izinyamazana, abe ngumuntu osebenze ngamalungelo abantu, abe ngumuntu wayesempini, abe ngudokotela, abe ngunesi, abe ngutitshala, abe noma yini, kumele kwamukeleke ukuthi ahlonitshwe ukuthi uyi-national hero.
Udaba lwamaqhawe siyazi ukuthi luyahlupha elizweni, ukuthi iqhawe mbani, kumele likhethwe ngubani, into ehluphayo kakhulu. Ugodi ungathi ube fanele yini ukuba liqhawe?
Kuyahlupha kakhulu, kudala abanye bethu sathi kakutshintshwe indlela okukhethwa ngakhona amaqhawe, kususwe ebandleni leZANU PF, kususwe emabandleni ezombusazwe, kwenziwe ngabantu abazimeleyo abakhethelwe khona lokho, abangakhethi ukuthi umuntu ukulupha uhlangothi, abazalandela kuphela ukuthi usebenzele isizwe, usisebenzele ngendlela enhle kuleyo ndawo yakhe lapho akade esebenza khona. Ngokuba okubi ukuthi sikubona nayo njalo nje abantu abahlonitshwayo ngabantu abasuka bengabantu beZANU PF besebenzele iZANU PF, kumbe indlela athizeni bengabantu abakhuthalele okweZANU PF. Akusonto efaneleyo ukuthi ilandelwe leyo, ngoba phela iZANU PF lelizwe kuyizinto ezimbili ezehlukeneyo kakhulu. Kumele umuntu ahlonitshwe ngalokho akwenzele isizwe, noma engenzelanga iZANU PF okuhle. Akutsho ukuthi nxa engenzelanga iZANU PF okuhle kanzelanga isizwe lelizwe okuhle. iZANU PF lelizwe asonto yodwa. Ngakho ke kumele kuguqulwe indlela amaqhawe abahlonitshwayo abahlonitshwa ngakhona, lokuthi bakhethwa ngubani kutheni.
Umnangagwa siyambona ukuthi ugcwele ndawana yonke lasemasontweni, ubhoda ngamasonto udinga usekelo phambilini kokhetho. Singathi akwenzileyo lokho kungaba kuyindlela yokudinga amavoti yini, kumbe kuhlangene nje ngezinye indlela bekuyinto emele yenziwa?
Indlela vele okwenziwe ngakhona ngalesi sikhathi, lanxa ukufa kungalendelwa, kungamelwa ukuthi kuyabuya nini, kodwa ke vele nxa kufike ngalesi sikhathi ukuthi kuthiwe ukhethwa ukuba liqhawe lesizwe, national hero, kakusoze kubalekelwe ukuthi kuyindlela yokukhankasa, ngoba vele kusuka kwasekuqaleni kuyindlela yabo yokukhankasa, kuyindlela yokuhloniphana bebodwa bengabantu beZANU PF. Ayisonto esebenzela wonke umuntu, ayisonto yesizwe sonke, hayi. Kusuka kwasekuqaleni vele kayizange yahlonipha abantu bonke, ihlonipha beqembu leZANU PF. Ngakho ke nxa kusenziwa khona lokho ngalesi sikhathi se-election, abantu vele bazabe bekubona njengendlela yokukhankasa, ukukhankasa, akubalekelwa lokho.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula izombusazo, ubeqoqala eStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. Ikhansile yakobulawayo ithi isiyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho ngokungekho emthethweni ku-5 Avenue, okusobala ukuthi bavela kwezinye izigaba zelizwe njalo bahlukuluza abanye abazama ukuziphandela kunye lamapholisa kamanisipala. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ongukhansila kaward 1 enzikini yedolobho uthi abantu laba bayangcolisa lapho abathengisela khona, njalo bayachaya amapholisa kamanisipala engazama ukubaxotsha. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abalalwazi ngokuchaywa kwamapholisa kamanisipala, kodwa baphakathi kokuphenya olunye udaba lapho abantu laba ababikwa bachaya intatheli zindaba kule indawo ngeviki edluleyo zizama ukukhuluma labo ababe baxabula ngabantu abafanayo bezama ukuziphandela. Asizweni uKhansila Mlandu exoxa kabanzi ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Yalo laba bantu sivile nje bazwa nje bese kulamthetho. Babuya lapha babezela khona kuma khona le ndawo laba bathethe khona ngasiyo yakobulawayo. Bethethe ngulo omela ofuna ukumela iZanu PF ekudayile eParliament eBulawayo Central ukuthiwa nguCharuka. Uthona ebalayini silokopana ebafake emgwaqweni ukuthi bebloke emgwaqweni. Bese besiba izikini. Yalo lo nyaka laba bantu bagijimise amapolisa ekhansila ukuthiwa ngomakhokhoko. Eyasethusayo ukuthi sokubona ukuthi begijimise amapolisa ekhansila. Sakwabotshwa bona amapolisa ekhansila. Amashano sivili aze ayaphinda abhadale ibheli ekampini idorobha. So vele nabantu abangalimanga nje bathatha umthetho nje bafaka ezandleni zabo. Kuyaziwa vele ukuthi ibandla leZanu PF ikujayele khona.
Nxa sithi ibandla leZanu PF sikhulume khonapha lo mnumzana Jabulani Sibanda, umgcini sihlalo waleli bandla koBulawayo, uthi bona bahlonipha indawo yecouncil njalo abakholwa ukuthi kulomuntu ongazihlalisa khonapho engalandelanga umthetho wecouncil. Liyake lixoxisane labo yini abebandla leZanu PF njalo bathini?
Ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha loba kuthi bani wazama banehlula ngoba bamtshela uCharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishono uCharuka ukuthi hawe uyakuzotora Burawayo. Ilibala alisebenzisayo ubaba uSibanda uyakwazi yaze yadiscussa ngithi ku-joint operation command at provincial level chaired by the uminister umama Ncube. Babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi ngabaphuka njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandla libi bagokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani. Dadewethu abantu laba babekhuluma amanye amalanguage avela kwelihlubulo welizwe. Mina uSibanda nyamzisasibilena njengaye sibile uSibanda ngokwakhe uyamthanda uBulawayo engava umuntu uBulawayo afe kula mandla angaphezu kwakhe ayiwo ale njongo yokuthi kulalela idorobha.
Sixoxe njalo lobona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZanu PF umnumzana Thafatswa Mogwati laye wathi labo abenza ubudlwangudlwangu amapholisa azabhekana lapho ngoba bona njengebandla leZanu PF bafuna ukuthula. Liyakukholwa yini lokhu njengekhansila?
Hayi ngoba ngikabantu phela ukuthi othayi ipolisa likamani sparati wabotshwa yini. Hayi bona bengabantu khona fana ngoba kathesi akhona ama-flag bayatho ukuthi ngama-vendors for i-bill. Akhona ama-flag khonapho yindaba bengahambi khona bephuza bona babantu ngoba phela into mele bebeyazi ukuthi abantu bakoBulawayo bathule nje ngoba ngabantu bathanda ukuthula kodwa soze sibakhuze kuze kufike nini ukuthi bengabiseli. Singahlala ukusisela kambe sibe nedolobha elingahlaliwiwe.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo sebalehlula kwaphela kumbe ikhona eminye imizamo eliyenzayo?
Imizamo ikhona kodwa njengoba ngithile dadewethu ukuthi sisebe silama basisebenzelayo bekhansi lamapholisi kambe ngendlela abalitshaywa ngayo vele ngiyazwa ngayo laphana kambe kulomuntu okazisacrifice impilo yakhe.
Sezwa njalo imbiko yokuthi bagxilile khonapho bazavota njalo bazithi balamakheli akuward 1. Kuyini okwaziyo ngalolu daba njalo lakhulumisana yini lezi?
Bakuzamile sibili kodwa uyabona indaba ezinje zesula kudala abantu bakoBulawayo ukhetho ukuthi ngafuna ukukhetha ubani bayakwazi bayamthanda uBulawayo baseze bevuma ukunika uBulawayo emuntwini ongelathandelayo. And ngiyakhuthaza nabantu bakoBulawayo ukuthi bakhangele umuntu abangcolisela idorobha labo lamakhosi bengamvoteli kabayemngcwabele ebhokisini umuntu enaleyo.
Sibonile emfanekisweni eqotshiweyo bebaxotsha ukuthi besuke laba bantu bebaleka.
Into eyenzakalayo bathe sebefaka abantu laphana abantu bakoBulawayo basebesithi no thina sizayenzani sizabhadala komanisipalayo sizamelethi ikhansili sikhiye sikhali sokubhadala bayami ukubhadala imali kuma-land parole ngoba bathathela izimali zokufanda ukuhambisa kwi-campaign PF. So abanye bana laba abalileyo kade bebhidule.
Abanye bakhonona ukuthi baletha ingcikeza edolobheni lakoBulawayo
bavele anything othiwa BCCS ngezana bagxotshela kathane. So sonsibanzima ukuthi sikliye kudoti kumbe sivale imigwaqo kumbe sihlanyele khonaphambi.
Ye liqiniso ukuthi bakhona abanye abangalandawo zokuhlala abahlala khonapho abageza khonapho abayela ngaphandle khonapho ezitalati
balala khona ngikhuluma balala khona phani kathi kambe yabulalela nxausihlala emagwegwa anti wageisa yabuyela emagwegwa okwenza behlale khonaphana kukhomba mhlophe ubana ngabantu abathwalwa ngamabhasi bazofakwa khonapha abahlala emagwegwa yila kade sebeqotshwa bengabantu
lo ke ngokhansila Mlandu Ncube oka ward 1 enzikini yedolobho lakoBulawayo obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa aseyale ukupha imvumo ibandla leZanu PF yokwenza imihlangano kule bandla le-CCC. Umabhalani kugatsha lwendaba zekhaya umnumzana Gerald Gwinji utshele iphephandaba leli ukuthi amapholisa avimba imihlangano webandla leZANU-PF engamachumi adlula isithiyangalombili 86 kule mihlangano webandla leCCC edlula amachumi ayisithupha 65. Iphephandaba lobulembe leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi kulosakhulayo uSindiso Hlazo otholakale phandle kwebhawa efile ngomgqibelo eKhwekhwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 sithi abendlove namandla enhlala sezansi ziyandisilo sizosinyama sikamfakazi. Siyabingelela, siyabingelela mpela, siyabingelela. Baqinisile mpela abadala mabo sithi imbuzi yomnyanga ikhali landele ikhanga. Awudube mfoka Mthembu, hawu Nkosi yami, hey, awazi wasiphoxa mpela. Usho ukuthi noma kade wena usuyehlulekile ku-MDC le ukhalele kuya kuZANU-PF, namhlanje ngosukhuluma amanga angaka ukuthi wena iZANU-PF ilungile, ilunga. Ayi, 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 wena sindo ngokwakho lokho kusinda, ungazokhuluma utshela abantu amanga mpela, ilizwe lonke lilalela amanga, kuhamba amanga aluhlaza joko. Ha! Wena namhlanje ngosukwazi ukumela iZANU-PF lokhu izolo kade uyibona uyigcwele uyigcwele. Uqinisile vele umfokazi bandi ukuthi le nto yabonakala kudala vele, yacaca kudala. Okwempahla yembuzi ihamba laphana ukuthi wena vele uzaphenduka uyinyoka uliluma liphozisa wena mfoka Dube. Ungazositela ma wena namhlanje ngosukhuluma ngeZANU-PF ukuthi yezeso iyezanga. Mina kodwa vele ngisakhalela emgwaqo, ngisakhalela emgwaqo. Bengisuka eBulawayo ngisiya eTsholotsho la kuzalwa khona umama Medidiki. Mgwaqo yangikhona ifile. Ngikaye to Bulawayo mgwaqo yangikhona ifile. Flabhusi. Usitalatshani khona lobomalaka inkomo emgwaqo yangikhona ifile. Hayi hayi iZANU-PF alizama ubona kahle kahle ngiyanincusa lani lonke bantu bakithi. Bantu bakithi isithi esikhulu kakhulu esaseZimbabwe iZANU-PF. Please ngiyalicela lizame ukuthi noma lisiyafaka uchawe nomhlazi ngama23 uncwabakazi asamele sekhiphane isisida lesi siyiZANU-PF. Yiyo kuphela into okufanele silwe layo bantu bakithi. Ngiyalicela mpela masiyavote sibonene ukuthi iZANU-PF iyaphuma siyixoka out. Asiphinde futhi sikhulume ngeZANU-PF phezu kweminyaka engama43 nantathu isehluleka. Hayi iZANU-PF siyayikhipha mpela ngomusa langothando lukankulunkulu uJehova uyangena kunini abantwana bezibhabhe bekhala ngeZANU-PF ayisuka.
Studio 7 besicela lisibuzele lapho kuzihambi zihambi ukuthi kathi njengoba upresidenti ekhuluma ngokuthula yena uminister of police engakwenzi lokho, so kusho ukuthi amapholisa akontrolwa ngubani? Ngubani okontrola amapholisa? Bangabe amapholisa akhona ehlula umkhokheli wabo abeke phansi musi ayehlulekile. Amapholisa eZimbabwe ayehlulekile njalo iZANU iyekele ukunikeza amasupporter wawo ama-uniform epholisi ukuba eyenza izinto ezimbi. Iyeke iZANU ukunikeza amapholisa ama-uniform. Siyakwazi ukuthi laba abayenza into ezimbi akusiwona amapholisa ngama-supporters athola ama-uniform kuZANU-PF. Zambi zihambi akabeke phansi, Paul Unyathi ababeke phansi, bayehlulekile, bayehlulekile.
Siyabingelela e-Studio 7 siyabonga. Iye kuyadumaza kakhulu ukuzwa inkulumo esikhulunywa ngo-Witness Dube bebeyizikhulumeli ze-MDC ukuthi babekhuluma kangaka labo Douglas Monzora bejabula besathatha ama-ofisi e-Harvest House awayenge-MDC yabothwangirayo bethatha kwasani konke ngo-MDC bekhohlisa abantu bezithi bona bayi-MDC bayi-opposition bekwazi ukuthi bayizani uqobo lwayo. So njengamanje babona baku-election vele ukuthi ngeke bathole lutho ngoba amaZimbabwe kuyona izilimi. Sebebona ingcono bebuyele ekhaya ngoba vele sala esigaleni. So njengamanje yena umongameli wabo yena uDouglas Monzora la usazobuyela. Into esuke ingicasule kakhulu mbe ibe ngumbuzo ukuthi zonke lezi zinto abaziphutha ku-MDC le yabo Tswangirai sebezithatha zonke bezibisele back to kuZANU-PF. Asokudlala ngamaZimbabwe yini na? AmaZimbabwe ayifundi ipolitiki yeZimbabwe ukuthi ingcole kanjani, ukuthi iZANU ithenga abantu baseZimbabwe ukuthi bezenze i-opposition kanti bona bajika ngale beyiZANU. I-opposition i-1666 kuphela mawufuna nje inkululeko ehlukene leZANU vote elikhiphusi loko kwama-opposition konke loko kukhona loko kuyiZANU konke akula opposition engaso ZANU. IZANU konke ngama-department eZANU wonke vote elikhiphusi yi-pew pew pew opposition. Ungavoteli uChamisa uzalibona utshintsho oluhlukene lwezayo. Kodwa ungabuloku ukhothiswa ikona okungama opposition okukhona lokhu kufanele ujabule ukuthatha ivote lakho lifaka kuzani nje. Siyabonga.
Sithi kum 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 shelele. Sibulisa abantu izithandwa zenkosi. Kuba nzima bantu bakithi. Mawuzathi wena uyipolitician ukukhangela ukunoda. Kuba nzima mawukhangela ukunoda. Yikho ke into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngabantu abangomaluma bephozisa. Wena uthi sihamba indlela siinde indlela ilameva iyahlaba. Uthola umuntu esesiyatshintsha ubuyela khona pedakeni lapho bephakathi kwalo. Udako lameva umuntu kati mawuthi siyatshela abantu kati kuthi preaching yalaba abantu laba abaphuma kuma opposition besiyangena izandla. Kuthi ukuthi badly I preaching yabo liyana bebe I preacher bebe chumayela liphi ivangeli bachumayela liphi ivangeli labo alilaqiniso ivangeli yibo abantu ngeke bephinde belithembe bantu noma ungazinambitha unambithe ukhulume inani abantu ngeke bekuthembe kanti ma uzaba lunwabo unwabo lungena phakathi kwesihlahla lumhlophe luthi lingafika emahlambini oluhlaza lube luhlaza kanti wena uyakusidwenzana hhayi abanye abantu laba abakupolitiki laba ubunzima ababuzwanga ababuzwanga ubunzima yebo yebo uyezwa abantu kuthiwa abantu babotshwa thina ezabotshwayo siyakwazi ukuthi kunzima kodwa sizanga sajika angizanga ngitho langelanga lokuphupha ngizibone mina siyahamba nezanu phela so laba abantu laba abamana bemana besibazinwabo betshintsha uzokuthiwa senziyangekuhlala phansi uyehlukane ma uklini hlala phansi uyehlukane lani lokuba yisihwaba kanti ma ungathi wena hayi sendilithaka upolitiki kulani kulokuthi wena uthi ma ususithi ususiyaretire phela laphana usesiyagugela khona fena ungangena kuzanu uyajoyina i-contract akusaphunywa ungaphuma uyateka thank you bye-bye
Studio 7 ndivuka njani
hayi thina siyavuka
ya
angivele ndlela ephezukudala
yabona le nto yokuthi ibandla le-MDC liyaqeqe ukuza leli bandla liyaziba nje kudala nje ukuthi lona belihle lane lezanp akumangazi futhi basazoba khona basazoqeqekuka futhi baze sifike nje ekhethweni kunzidaba abantu bazenza ukuthi just be-disturba nje ukhetho into yabo le iyabhora ngoba bona badisturbe ukhetho ngendlela ezihlukile beyizanupf izanupf ekwenza konke lokhu so manje ithethe imali yafumbathisa lo ugube lo yamthatha manje kuyalandela abanye kuthulu zobona kubheke nje zobona nje into eyaziwa nje ukuthi ibandla elihlelekileyo nje eli-right nje ele-triple C ibandla lele-triple C ngiyabona abantu ukuningi kwabantu abakacacelwa kahle ukuthi kahlahle le bandla liqhamukaphi leli bandla gaqala seseyi-MDC alliance kuqala maliqala lisaphethwe ngubaba uMorgan Tsvangirai njengamanje seliphethwe ngubaba uChamisa yili bandla elihlelekileyo yili bandla embona ukuthi mhlawumbe lingayenza ngcono kule ZANU-PF ya just nje thina singabahlali bezimbabwe asivoteleni nje triple C phume ey'ntweni eziningi lezi if nayo uyahluleka yila esizobona khona indawo okay manje singabheka kuliphi isayidi ngoba hhayi ubheka kuZANU-PF kufanele ukudlala ngesikhathi nje akufanele ukudlala ngesikhathi ngoba hhayi kunzima loba kuzethisa ubunzima phezu kwaloyakuyiyo yathi umuntu wabulala abantu kusithi
basakazi abahle nabalaleli abahle ake mbonge nje ukuthi isithoni lesingabaphilayo uhlale phezu kwendawo awu ngikhuthaza ukuthi siyevotanini mhla ka-23 yikho kuphele ngikukhuthazayo ukhulumana ngokuthi lo ngumshona ngumndebele eselizweni elilodwa usifakwa amazwi angomakhelwane enguqinisayo mina ukuthi asihambeni siyevota votele omfunayo kungela kuthandabuza kungela kufoswa kobanjwa ngamandla votele omfunayo awini uthokoze adliwe udane akulandaba 23 kulokuwina okuthize usilangene ezimbili inkunzi esibayeni izanu-PF le-triple C asihambeni siyevota asihambeni siyevoters floor siye sikhiphele udube esiphakathi kwayo kusezandleni zethu lokhu ukuthi sikwenze dini yabo
lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp ku +12024650318 isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlongo zendaba omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo. Ikhansili yakobulawayo ithi siyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho okuthiwa ngabebandla le ZANU-PF. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, yanini ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.